Ngesikhathi sokulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo ngolwesibili mhla ka 3 iNkwenkwezi, ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ bathi bakhangelele ukuba umqhatshi akhangelisise iholo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngoba intengo yempahla isikhuphukile, kodwa iholo labo lilokhu liphansi. Unkosikazi Thembekile Ncube, umgcini sihlalo welupane ku-ATUZ, uchasisa ngabakuhlelele usuku lwakusasa.
Kusasa kuzabe kugqokwe izigqoko ezimnyama, kuyikukhala kubonisa ukuthi intengo yezinto isikhwele kakhulu, iholo esiliholayo selingaphansi kwesizinga sobuyanga, ababalisi sebengabayanga. Izikolo ziyavulwa kuviki elizayo. Njengababalisi sifuna ukuthi uhulumende eqale ekhuphule iholo lethu lube yi-$540 before sihambe ezikolo. Kungela lokho asenelisi ukuya ezikolo.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Linia Nkiwane, umsekeli kamgcini sihlalo esigabeni seMidlands enhlanganisweni yinye.
Ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhla ka 29 April sibe sigqoke ezimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi kuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokukhwela okwenza amaprice. So ngiyakhuthazelela wonke umphakathi ukuthi kusasa sigqoke okumnyama, sitshengise ilizwe ukuthi hayi thina siyama and asivumi isimo esesenzakala khathesi.
Unkosikazi Ruth Siwela, ongumzali olabantwana abasaya esikolo, uthi uhulumende kufanele abone ukuthi izisebenzi zakhe zihola imali eyanelayo ukuze zingahlali zikhonona njalo nje.
Ukustrika kwababalisi akukutsha, so uhulumende kufanele laye abone ukuthi izisebenzi zakhe zileholo elanelayo. Imali eholwa ngama-civil servants ebuhlungu ngoba ibhondi liwa ivalwe nsuku zonke. By the time beyithola vele yabe singasathengi lutho. Ongcono ukuthi uhulumende engxe abaphe vele imali yonke i-forex ngoba ngaza kwezi salary nge-bond izakuwa vele ivalu. Yikho sizagcina sibonthi ama-strike khona la ama-teacher azahlala ekhona and abantwana babagcina bengafundi ngendlela eqondileyo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro walile ukuphendula imibuzo ephathelane leholo lababalisi, kodwa usanda kwethula umbiko othi izikolo sezilungele ukuvula kuviki elizayo.
It's all systems go on Tuesday the 3rd of May as the schools open for the second term. All protocols are in place for the prevention and management of COVID-19 in our schools.
Konke sekulungele ukuvulwa kwezikolo mhla zintathu kuNkwenkwezi lapho kuqala ihlandla lesibili. Zonke inhlelo sezibekiwe ukuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 ezikolo. Sithanda ukukhuthaza njalo abazali bonke ukuthi balungisele abantwana ukuvulwa kwezikolo.
Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende, uMnumzana Paul Mavima, walile ukuthathwa ilizwi, kodwa uthe uhulumende kala sikhathi eside ekhweze iholo lezisebenzi zakhe. Lokhu kwenziwe ngenyanga kaNhlolanja lonyaka ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% lokuba enye ingxenye yeholo abazayithola ngedola leMelika engaba likhulu lamadola i-$100 kanye lokunanzelela ukwehlukanisa kweholo lezisebenzi kuhambelana lezicoco abalazo zokuhlala emsebenzini kanye lemfundo. Izisebenzi zikahulumende ziphinda njalo zithole amadola eMelika angamachumi ayesikhombisa lanhlanu, i-$75, ephathelane lokusebenza phakathi kwe-COVID-19. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Ochiwenga, ekhuluma emhlanganweni wakosomabhizimusi embukisweni weZimbabwe International Trade Fair izolo, kuthe akulasizathu sokuba intengo yempahla ikhuphuke. Wengeze ngokuba uyananzelela ukuthi i-COVID-19 kanye lempi ephakathi kwele Russia le-Ukraine kungabe sekudale ukungahlaliseki kwentengo yempahla, kodwa isimo seZimbabwe siphehlwa yikungaziphathi kwamabhizimusi ngokucathamela ezomnotho welizweni. Uqhubeke ethi amanyathelo afakwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe i-RBZ okwengeza umthelo ozalwa izikwelede kanye lokwehlisa imali esetshenziswa nguZulu elizweni kuzindlela ezitshengisa ukuzimisela kukahulumende ekwehliseni intengo. Ubuye wakhuthaza osomabhizimisi ukuba basebenze ndawonye lohulumende ngokulandela amanyathelo alesithunzi kwezamabhizimisi kanye lokuchiyana lomkhuba wokukhweza intengo mahlayana. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.